umsakazo omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule umsakazo omuhle besilo nkosazana Samantha Sibanda olilunga lohlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka uhlelo lolu luhlelo lukahulumende welemelika olulwenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lolu silomnumzana Sabelo Nare ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
mina ngiyaphila kunjani mnumzana hobe
ngiphilile mnumzana use-Indiana kwele Melika ungaphansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship singakathinta udaba lokuthi ulubona njani uhlelo lolu bengifisa ukuthi siyithinta udaba mayelana lo msebenzi owenzayo awusitshele okuningi
umsebenzi wami engiwenzayo tax consulting ngingathi ngiyingcithi indaba zemithelo ngiyancedisa amakhampani amaningi ukuthi babhadale imithelo yabo njalo sikhangela indlela esingayisebenzisa ukuthi babhadale imali ehlileyo nxa kungumthelo njalo le college yami engifundisa khona ezemithelo njalo ngiyabhala amabhuku
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolo
ungalibona luluhlelo oluhle kakhulu ngoba ukuthi uphumelele nxa ungumuntu kumele uhlangane nabantu abacabanga ngendlela ehlukileyo kweyakho njalo abakwi-environment ethiyene leyakho
asithinteni udaba mayelana ngalokho esingathi usuhlangene lakho ukwele Melika okungathuthukisa indlela ophathayo umsebenzi wakho kukhona okungathi usuhlangene lakho na
kuningi kakhulu kuningi kakhulu ngakhangela lapha indaba esengifundile kakhulu lapha kule Melika abantu balapha bayabamba isikhathi ungakhangela ekhaya ibhwane ukuthi nehari so kwenza ukuthi imisebenzi eminingi ingapheli indaba yokuthi abantu ababambi isikhathi as part of our program siyavakatshela amanye amakhampani alapha eMelika asephumelele endaweni ezehlukeneyo lekwikhampani ekuthiwa yi-Better World Books ethengisa amabhuku especially la esingadinga i-second hand ngibona ngani imodeli le ingasebenza kakhulu e-Afrika
waze wangikhumbusa i-interview yami lo Samantha bengihleka ngimchasisela ngathi udaba lo e-African time alusebenzi lapha kwele Melika
hayi kuyiqiniso lokho
right ngiyakuzwa mnumzana asiqhubekele phambili asithinteni udaba mala ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika awusitshela umbono wakho mnumzana
utheni sibili ngendlela abantu abaphila ngayo ngapha ukudla kwakhona ngisazama nje ukuthi ngizama ukuthi ngikudla ukudla kwakhona okuhle vele ngiyabe ngakwazi ukuthi kuyini ngendlela abaphila ngayo kuthiyene njalo ungakhangela lapha eMelika nxa ukhuluma ama-American kabhotabhoti uhle ayithayi khona nitasi ibile katshona ebhotabhoti edinge ezinye indlela uhlathi ukuthi uzelweni ufunayo so uyabona ukuthi ngabantu abangabhodiyo bahle bakhulume nje into abafuna ukukhuluma ngayo so uyabona ukuthi kuthiyene ngendlela thina esi-approach-a khona ama-issues so ukhangela futhi lapha eMelika abantu they are private yabona they don't interfere in other people's business and they don't usually ask ama-special questions so futhi ngale e-Africa umuntu ungambuza wonke umbuzo ongafuna ukumbuza
sesifikile emaphethelweni ohlelo Sabelo bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeza amazwi akho kule mule Zimbabwe
ngathi kumule Zimbabwe sinothi yedlos ngiyazi ukuthi ilizwe lethu alimanga ngendlela esifuna ngayo thina ama-Zimbabwean but into ekumele sibeyazi ukuthi akuza omunye umuntu ongabuya esitshintshele izinto yithi thina ama-Zimbabweans esimele sizitshintshe so into eqakathekileyo ukuthi kasibambaneni lokho kwezepolitics sikuthiye empeleni siyagilizelela
hayi sikuzwile mnumzana Sabelo Nare siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
sibongile
isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3 iyona username yami lingakhohlwa iphela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hove mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye.